iqiniso ukudidula kwabantu lokho kuzabangela abantu ukuthi baswele ukuthi bephile njani. Sikhangele iZimbabwe ngithemba siyazi sonke ukuthi khona from 2000 bekungela misebenzi, so abantu abaningi bebephephela besiya ngaphandle kwamanye amazwe, abanye besiya bebuyela emakhaya ukuze bathole ukuphila. Uma sihlolisa lathi sihlolisa sikhangele ukuthi abantu bebezi baphila njani, sibona ukuthi emakhaya ngapha kuqakathekile. So kuzayenza ukuthi abantu behlule ukulima, behlule ukudla kulabantwana besikolo njalo, kumele sicabane ngabo. So luhlelo luzaphakamisa ukuphila kwabantu.
Singathi ukuxotshwa kwabantu lokhu kuveza yini ukuthi uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi kaluqhutshwanga ngendlela njengokutsho kwabanye?
Okwenzakalayo lokhu kukhombisa ukuthi ngezinye indlela uhlelo lokwabiwa kwabantu umhlabathi lungawela lulamagaps here and there, lulama-weaknesses. Ngasikhangelisa kuhle uhlelo lolu, iplanning yenzakala after resettlement, ayenzakalanga before. Ngithemba siyazi siyonke ukuthi kathesi kule land audit eyenziweyo uhulumende athesi iphelile. So kathesi indaba ebesiwukhangele ukuthi sizwe uhulumende labantu bekukhuluma lakho ukuthi umhlabathi lo ongasetshenziswayo uzanikwa labo abantu abakhitshiwe, labo behlele befake waiting list, ngoba umuntu wonke as per umthetho welizwe i-constitution, umuntu kumele abe le ndawo yokuhlala, le ndawo yokulala. So ludaba olumele lulungisiwe sibili, lukhanjwa phansi nguhulumende, abantu lathi thina abantu nwasingosobhu lathi asenzini izinto ezilungileyo.